Liqiniso elimsulwane nalelo ngokuba uzakhumbula ukuthi lawo ma-sanction athe efika afike vele kurigwa ama-election afice eZimbabwe kutshaywa abantu afice imigwaqo ingekho izikolo zingekho afice sekwaba legugurawundi kwabulawa abantu kwatshontshwa abantu afice vele kungavunyelwa ukuphikisa ngenkululeko nxa ungeye qembu eliphikisayo afice kulabantu abanyamalalayo afica kutshontshwa imali elizweni eyizigidigidi afice vele imisebenzi ingekho elizweni ama-factories evaliwe afice konke kudilikile idola leZimbabwe selehlile isiqinise ukuqina kwalo afice izinto eziningi vele zingekho ngakho-ke umuntu othi yena kungabe konke kuba ngama-sanctions kunye le-corruption lokurigwa kwama-election aso ma-sanctions atshaya umthetho weposa aso ma-sanction atshaya umthetho we-aper aso ma-sanction atshaya imithetho yonke le ebulalilizwe aso ma-sanction athi imithetho kayingafaniswa lesisekelo sombuso esitsha
kodwa bona abakahulumende weZimbabwe nxa behlezi bebodwa bayakunanzelela yini ukuthi okunye okubi okwenzakalayo elizweni kubangelwa yibo hatshi izijeziso lezi njengokutsho kwakho
bayakubona msakazi kahle kakhulu kodwa batshela abantu amanga ngokuba bayakwazi ukuthi abantu nxa betshelwa amanga kuzabenza bahlale embusweni batshela abantu into engasiloqiniso nje kuphela kodwa bona bayakwazi ukuthi bona ngokwabo bayimbangela imithetho abayitshayayo iyimbangela isiko lokubusa liyimbangela yokudilizwa kwelizwe ungakhangela nje ilizwe ubhode indawana zonke lezi uzathola ukuthi vele kulobunzima obukhulu obungelani nama-sanction obubangwa yikubuswa kabi obubangwa yi-corruption obubangwa nje yimithetho engaqondanga bayakubona khona lokho kodwa kabakufuni ukuthi bakukhulume ngokuthi iqiniso liyakhulula abantu livalele bona ababusayo
konke okukhulunywa yimelika khonokho Ncube ubona bekulalela yini abakahulumende bethatha la manyathelo phezu kwakho
abasoze bakulalelela kancane kodwa bazaguqula lokhu lalo kuyana bezama ukuthi phela izijeziso zenotho zisuswe kodwa-ke ngokuba bayazuza ekuhlaleni ezihlalweni zona lezi sokwadaleka umbuso ophila nge-corruption ophila ngenkohlakalo ophila ngokungabi lamthetho ophila ngokungahlonipha amalungelo abantu leyo nto ngeke iguqulwe yimelika izaguqulwa ngabantu bezimbabwe kodwa imelika ingancedisa laba ababusayo bakhulele phakathi kwakho lokho asonto abangavuka sebeyiguqulile namhlanje